Unkosikazi Matilda Dubo dabuke insiza South uthi azitholakala indawo zokuthi bayihlole eminye imikhuhlane yemvukuzane ngemtshina ngaphandle kwevele kuphela. Kungakho uthi kuyadingeka ukuthi labo bahlole lo mkhuhlane emaphandleni ukuze bathole ukwelatshwa kusesemasinyane.
Ingabe kulesikhathi sokuthi umbe kanye ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni? Emadorobheni bayahamba bayihlola, emakhaya ngabe lakho emaklinikhi kuyahlolwa imvukuzane ngoba isifo esibi. Yikho siyacela ukuthi nga siyalamulekeleka kube lokuhlolwa, abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini kumbe balayo. La uzuze sukhululekile ma usuhloliwe. Siyanxusa uhulumende kulokhu omelele zempila kahle ngoba umkhuhlane obuhlungu ungawukhangela nxa ubambe omunye umuntu kubuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Siphathiswe Nkalo esilikwe uthi lanxa bezempila kahle bayake befike emakhaya abahloli wonke umuntu.
Ukubuya bayabuya sibila bayazohlola lapha ekliniki yakithi, bayabuya bezohlola ikensa ngithi. But nxa befika bafika bakhethe bathi bafuna kuphela abaphila legciwane le-HIV. So ukuthi uhlelo lwangikhona luhlelo luphi njani, hayi lamangikwazi, kodwa bafika bekhetha besithi bafuna abaphila legciwane le-HIV. Okungakuthi abaningi abangekho kuhlelo lwe-HIV abahlolwa, vele abakaze bahlolwe. Kukanti vele siyakwazi ukuthi ikhensa isigcwele kubomama abaningi abakwazi ukuthi bakusiphi isimo.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association Zimbabwe, unkosikazi Sethekeli Jabangu uthi akulasizo olutholakala emakliniki emakhaya.
So sizithola silobunzima kakhulu ngoba umuntu ma ngabe ebe ecabanga ukuthi angabe enayo i-cancer kumele ukuthi azaye emadolobheni aye emadokoteleni la azokhupha khona imali ukuze akwazi ukubana afakwe emtshineni emkhulu ahlolwe ukubana ikhensa unayo, ngoba la emaklinikhi wethu asinayo imitshina yokubana abantu bachekwe. Yilo uhluphe sizithola sinalo kakhulu. Noma ungaba educator labantu ubatshela ukuthi ikhensa izigaba ezinjani, ikhensa itholakala kuphi nakuphi, kusuke kungasekho ulusizo ngoba usukungela nto ngabasiza ngayo.
Kungakho uthi kuyadingeka ukuthi kukhathwe odokotela abazingcwethi ngomkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela ezisemakhaya.
Ma ngabe kungenzeka uthole lawo abantu abavele beyibo abaziyo ngekhensa kangcono abangamadokotela, bakwazi ukuthi bafakwe endaweni ezisemakhaya, abazofika bekwazi ukubana lento le ithestwa kanjani, sibe labadokotela abaqeqeshileyo abaziyo ngalo msebenzi wekhensa. Ngoba manje ma ungaye ekliniki ulwazi lwangikhona ngibone ngathi lufishane kakhulu ukuthi lufinyelele abantu. Labantu ma bengafakwa emakhaya barolwe out bakwazi ukuthi bahambe betest abantu emakhaya abo bebacheke, ngoba abanye abantu thola ukuthi sebengabantu abadala abangakwaziyo lokuthi umuntu asukume la akhona ayo emtholampilo.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emandabeleni unkosikazi Rudolph Kotsore uvumile ukuthi abalayo umtshini yokuhlola kanye lokwelapha imvukuzane esiqhwalile. Uthi kodwa balazo indawo zokuhlola imvukuzane ezibhedlela ezikhulu zemaphandleni. Lo nyaka umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane unanzwe phansi kwendikimba ethi Closing the Cancer Gap, okuyinkuthazo kubo hulumende ukuthi bethulele wonke umuntu inhlelo zokwelatshwa lomkhuhlane ngokulinganayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.